Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili
ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali.
Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Kakhulu omama ababelekisele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 sokuthiye zihlupheka. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo komadlambuzi ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abangahlatshwanga abasoze baholiswe imali eqondanela lumkhuhlane. Uthe njalo uhulumende usehlise inani lezisebenzi zakhe ezilokhu ezisebenzela emahofisini laya ku-25%. Imithethwandaba yona isizavulelwa ukudlulisela amacala kuphela phambili i-remand. Le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kobulawayo umkhuhlane lo uloke umemetheka ngamandla lanxa nje bebanengi abahlatshwayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Isimo kobulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 njalo lanani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ngakhangela uluhlo oluphuma nsuku zonke iBulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobho eligijima phambili nxa sikhangela inani leli okuveza sobala ukuthi umkhuhlane usufikile we-COVID-19 njani uyamemetheka. Yona leyi ivariant entsha u-Delta lo khanya usesabalele idolobho. Ngokunjalo ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha ekho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emchoveni, kuzakwenza ukuthi ivariant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi abantu kabaqaphele bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa kobulawayo zivuliwe zaba zinenge, amaklinika kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose lehlatshwa. Kodwa ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bevuke ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kugcineni, kube sokusithi ke nxa sokuvulwa laphana kube sokuba inani labantu abaningi bazogcwala phambili, okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye bazuyela emini kodwa bafike babe phambili emzileni. Ngakunjalo ke siyakhuthaza ukuthi abezempilakahle bangaze bavumela ukuthi kube le nkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuke ekuseni kaphiwa ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi kuhambelana lokuthi ufike ngasikhathi bani. Khonoko ke kuveza ukuthi abantu sebesukume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu. Wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa. Sibonile la kuhlatshwa amavenda laphana ngemva kwalokho ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa ke sokusiba khona ubugwelegwele lenkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho kuhlatshwa khona, siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlolo ekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasitshela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi-10% kuphela kuzaphambanisa njani umnotho welizwe
ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu basebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona kodwa-ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uzulu izinga lakhona seliza kwehla sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana ngoba kuvezile ukuthi umuntu uphose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini so khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ugatsha lwezempilakahle kalwethulanga amanani aveza ukuthi bangaki abahlaselwe yiCOVID-19 kumbe ababulawe yilumkhuhlane izolo. Kusenjalo izakhamizi zemaphandleni kwezinye indawo zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuzitshiye zihlupheka ngamandla ngoba zingasenelisi ukufinyelela inhlelo zokuziphilisa. Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlelo ezingasafezeki lula ngezitholakala kwezempilakahle ezemfundo kanye lezokuthengisa impahla.
Singakhangelwa endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho esithengiweyo isibhedlela esinjengeseblue ofumana ukuthi amanye amawadi abavile esini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele kungakho-ke sokule mbiko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo nasibaqathanisa lebemadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ngama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu baphila ngokuzithengisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amakumuzi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantesa nokuyawoda kwezinye indawo abasebelisi babakeyoda emadolobheni amakhulu anjengako-Harare eBulawayo abanye sesiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe.
Kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo kunhlanganiso ezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe. Simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini?
Uzafumana ukuthi kazenelisi yenqatshelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi imihlangano kayivunyelwa abantu abavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini thole ukuthi kuyinto okubahluphayo. Ngakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osokwenziwe nguhulumende kakhulu nxa ngikhangele kuzichinti kwasesebenzela khona emathebeleni not isikhathi sokuthi ngabe sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda. Amarediyo izwile sukubala kumbiko ukuthi kulama-rediyo afika 200,000 azaphiwa abantu kodwa singaboni lutho lusenzakala emakhaya kungakadistributwa mbe abantu bathiwa ama-rediyo emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi kusenjalo singagqugquzela kwenzeke lokhulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisethezana ezithwana lapho kubamba khona amagagadi bazame ukuthi lawo ma-radio kubonakale ukuthi ayadistributwa ngendlela efaneleyo engazahanjiswa kwezindawo kuphela ngobuningi bawo kodwa abalaliswe indawo zonke kubazo ndawo ezibamba amagagadi kodwa lezo ezingabambiyo bazame ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amagagadi ayatholiswa ngokuphakisa kwenzela ukuthi abantu babe ne-information labantwana benelise ukufunda besebenzisa ama-radio.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngoyinhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Amapolisa athi abophe abantu abalichumi phezu kwamacala okuntshontshwa kwezifuyo ezigoqela inkomo lamadonki kwamadlambuzi ePlumtree. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko izolo esithi abantu laba babotshwe kulandela ukukhwela kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni ezifana lekhanda mhlophe, Kombimba, eJuchume, eNsubula, eMahole kanye laseJaboroma. Unyathi uthi izakhamisi zibambe iqhaza lamapolisa zathungatha umkhondo wamasela la ayatholakala eCholocho lapho okutholakale njalo amadonki angamachumi amabili lambili abentshontshiwe kanye lenkomo eyodwa. Sixoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Mokincube.
Ayaya lokho mpela ayayi mahlaba ezulu kuthi ukuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje. Hayi hayi kubhokile sibili okuyizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngendawo kodwa ngikhona sikhangele. Izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha langezibhamu bavele ilizwe likhithekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi ukuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela amasela aphuma komtshina umtshina kusecholocho laphana mawuyeqa kobodubute usiye emgodi masini uyabe usufika khona indawo kuthiwa kusemtshina ekuzwini bacathe khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima sibili dungamini sithwele nzima sibili ngakhona lokho.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima ziyatshontshwa sibili kathesi ke futhi asekutshontshwa sokuyikuthatha ziyatshontshwa inkomo yonke into odonki avele akula nto engasitshontshwayo khona la kuyatshontshwa sibili okunye kumangazayo sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibambe umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu. So into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethatha advantage ne-corona ngoba babekwazi ukuthi ngama 6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi avele bazithatha khonapha emahlangeni bangena sibili bevela khonale ngeqa isidaka sonke bebuya beqabugwa Kombimba bengena emasimini ethu betshontsha bezo betshontshe ezebhamba zihingwe konke khonapho ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapha emasimini ngoba amasimi ethu ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela and abantu bakhona izigebenga kodwa ke hhayi siyaplana lathi ukuthi singayenze njani ukugebenga bakhona but ezilonge uhulumente angasisekela hhayi sizaba le plani enkomo.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Selikubonile na ukusemaphephandabeni Inkundla eNew Zimbabwe ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wathenga imitshina yokungena emafonini abantu ngudlu bengakwazi ePegasus yona eyalungiswa inkampani yakwele Israel. Udaba lwemitshina le soludale inkulumo emhlabeni jikelele. Umsakazo weZBC wona uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko ngolwesine oqondane lokusetshenziswa kwemali awethula phakathi laphakathi komnyaka owemedia fiscal policy. Iphephandaba leChronicle lithi obengumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South uMnumzana Rabelani Tshiweni ungcwatshelwe emzini wakhe eBeitbridge izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7, ukhulumayo ngoLinda udabuka enkaya. Ngihluphekile lami ngisizwa ubaba kuthiwa nguMega Sibanda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo. Ibonge uhulumende ngabake ngekubenzela khona. Nginenkaya ngikhule umgwaqo osuka koBulawayo ufile namanje usafile. Usuke emkayi usuka koBulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kanti thina simelwe ngubani? Mina sengize ngini lo mntwana. Umntwana siza kuba lo mntwana manje ule 20 years. Umntwaneni lai mina ngikhule umgwaqo ufile. Kanti thina simelwe ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokubi lokhu kwenziwa ngapha enkayi umbokoni wayo. Ngayona liyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi. Ibhayibhelithi kuMathewu 18:18 ukubusa umhlabeni lasezulwini kubotshiwe. Okwaba kubophayo kutsho ukuthi lasezulwini bazokuphula kubotshiwe. Ngakungokubi kulicala abazalimela lelo. Njalo sihlukumezekile singamaNdebele, sitshiya abantwana emakhaya sisemazweni nguhulumende esihluphayo. Siswele ukuthi singenzani ngaleyani ndawo, kodwa siyakhuleka. Esilongu sikhuleka sibiza amagama ehulumende lesi siphelisayo. Inkosi izasiphendula njengabantwana bako-Israyeli baphendulwa yinkosi bathole ukukhululeka. Lathi sizakhululeka, isikhathi siyeza. Sihluphekile abazali bethu, sizwa kuthiwa babula. Sihluphekile, sesitshile abantwana bethu, asibakhulisanga, abanye abafundanga, asazi ukuthi injongo yini, kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule.
Njani kuStudio 7, linjani khona ngapho? Thina siyaphila ngapha, siyaphila. I-corona sibhahile elizweni leZimbabwe. Corona sibhahile elizweni lakithi. Ngifuna ukuthi ngamafitshane nge-corona le ngithi kap-kap. I-corona ayisiko ukuthi konzelwa ngabantu kuphela. I-corona okuyenza ukuthi ibe nengi. Okokuqala, amabhasi kaZupco. Amabhasi kaZupco, abantu bayaminyana. Amabhasi malutshwana. Ngoko kwenza ukuthi i-corona imeme. Okwesibili, iZANU iyayenza imihlangano. Ikorona yiko kwenza ukuthi imemeteke. Okwesithathu, amapostoli ayenza imihlangano amachurchi abo. Yiko kwenza ukuthi ikorona imemeteke. Akuhlakanipheni kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane. Ngoba uZupco uyathola abantu beminyene belayinile. Ngapha kuyabe kuthiwa abantu abayi-social distance, abantu njani kulokho kufakwa ama-lockdown. Government kayilungisa into zayo. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibonani bantu bonke beZimbabwe, ikakhulu abantu be-Matabeleland. Okuqakathekileyo ukuthi sifikele lolu bhubhane olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo nguhulumende. zama ukuthi sizifikele thina, sifikelele labantu bethu ukuze bakhule babe ngabavusi bakusasa. Into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza iZimbabwe beyiphuma phakathi, ayisiso sikhathi sakhona lesi. Abayekile ukuhlakaza iZimbabwe phakathi, bayekile ukufananisa i-MDC Alliance lesana. Ayikho enye iphathi kuleli eleZimbabwe elamandla okulwisa iZANU-PF ngihlule i-MDC Alliance. Yikho nje umnankagwa leZANU-PF labo bonke njengamaphathinyana lokho kunye bebhizi bengalali nge-MDC ngoba bayakwazi ukuthi i-MDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ilizwe leZimbabwe litshintshe lisuthise abantwana beZimbabwe. Ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana beZimbabwe ukuba bakhululeke.
Yebo yebo, Studio 7 linjani lonke? Hayi, siyadaba ngezigcwele senzela zona nambe sithi ke mphawule laphana ngendlela sayizwaleka dagwiri kati phelela ngaphi kayigcotshwe konke laba abantu ababantu abezona indaba into zakhona zingasebenzi zisuka ziphele nje ziya ngaphi. Into leli bolekani izaphedakani sebebhizi likampeyina, waye lingakampeyini ngezinto ezinkekani kati ezivelisiwe lama-NGOs lithi sense zepolitiki lingena ngaphi lina? Bebelisinceda laba abantu besiphilisa besinika ukudla konke ngeziphilile, yikho lani likhona khona ngapho yibo bona babantu. Ukuthi libonge seliphendulela inkulumo, hawu bantu abesibeni ngabantu sibonge ukuhle laniyenza nokuhle, hhayi ukukhampena ngomlomo ikhuluma into ezenzakalayo. Kanti eziziminya lathi zalungiswe enkayi lapha kathi kusokwathini ngokuba laligijima lithi kuzayo nje kakhulu. Kanti eselizaphinda lizositela ngayo lo mgwaqo wayo, hawu makiwa ke lisihloniphe lani ibadala sivila ke lenzeni into ekhanyayo ebantwini lingasenze odoli bantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkisela yaseMelika enothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Jeff Bezos uphumelele izolo kuhambo lwakhe lokundiza esiya emkhathini, waphenduka esekumango ongamakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto ezisemkhathini eziqala khona ukungabile sisinto. Ubehambe lomne wabo kanye labanye abantu ababili. Inkampani yezindaba AFP ithi umongameli wele mali umnumzana Hasim Goita utshele uzulu welizwe lakhe izolo ukuthi kalimalanga kusehlakalo sokuzama ukumbulala okwenziwe ngabesilisa ababili ngesikhathi esethempelini ethandasa. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi obizwa ngokuthi i-Delta variant ususabalele eMelika wagxila ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalombili lantathu ekhulwini 83%. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wogatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention, uDokotela Rochelle Walensky, ekhuluma kudale leSenethi izolo. Uthe mhlaka 3 kulinyanga umkhakha lo ubusumemetheke ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okutsho ukuthi phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kuphela ukhwele ngesilinganiso samachumi amathathu i-30%. Emelika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangu 34 million njalo wabulala abangu 609,000. Lanxa amajekiseni ekhona, abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono, eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo yikuthi kungathi ukuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lowana owaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulo mkhuhlane lo owe-corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale. Sekungathi ama-numbers ayakhwela, ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo kakubachayi. Kungabe kuyabachaya kodwa ke ii-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu kabahlatshwanga, ngabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube naneno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi ngathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu esule ukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela bathi hayi, imota zibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, ama-frame machine abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniso. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona laphana. Yikuthi bake bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So ke laba abadala bakhona hayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi bazakufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Izakhamisi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuphazamisa impilo zazo. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo kwamadlambuzi ePlumtree. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Abangathanda ukulalela indaba zethu ebulenjini be-internet lingaya kukheli ethi www.voandebele.com kumbe liye kukhasi lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Yimi uNtungameli Nkomo. Oh.